Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sewilonke phansi kwenduna uMathema uthi amabela atsha kulandela ukungani kuhle kwezulu.
Izulu lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khona pana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari. Kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lana aze atsha. Ngokunjalo ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba lilutshwana enqameni, umnumzana uColin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe linengi lagcina selidodisa konke okuyabe kude kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo, izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunathi latholile. Sekuyamela ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizosupplimenta njani, uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni, uNkosikazi Juliet Nkuwane oyi-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa-13 eGwanda uDumangoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe. Akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi usese kufitshane bazawina. Nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi seMandebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izivuno esikhona bakhona bazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimtshonele oqondani moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongulweni kwabomama bemawane. Uqondani obanjwe ngabomalayitha bemawane eBedbridge kuviki edluleyo selubhekise eGoli wethesha icala lokudlongula ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisitshiyagalombili 83. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola omama bebengasayithi ezinkuni bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi manje hhayi ukuthi ukuthi sukuza kangcono nangobanjiwe bambambe e-Bite Bridge yena lowo muntu ohluphile. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho free bengasahambi kuhle intaba abomama bathe ezinkuni ezintabeni bebengasaye entabeni zesaba ubhinya yena lo.
Uqondani kubikwa sevalelwe entolongweni njalo icala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.